soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba holamukela umsakazweni West Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura.
Amapolisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa.
Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amanye amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Abathathu laba uJoana Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba banyamalale ngolwesithathu ngemva kokutshengisela eHarare ngolwesithathu. Enye inkokheli yaleli bandla ebalisa uMnumzana Mfundo Mlilo itshele iStudio 7 ukuthi mpela abathathu laba batholakele njalo balamanxeba ayisabekayo. Umlilo uthe bayabasa esibhedlela ukuthi bayekwelatshwa amanxeba abo. Bengakatholakali, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe youth assembly e-MDC Alliance abathethwe ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Amapholisa alokhu jinja-jinja ama-statements. Bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana la asemapholiseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awezi iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxaso olungaka siyalwamukela.
Lo ke ngunkosikazi Barbara Danyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance. Ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandule ukuthi abathathu laba basezandleni zamapholisa. Umthethwandaba we-High Court uthi ukutshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kusinquma asethule izolo umahluli waleli dale uJustice Happias Joe uthe inyathelo leli lephula isisekelo sombuso welizwe esipha uZulu amalungelo okuba lempahla ama property rights ngesiNgisi. Inkampani yabadweba inhlelo zezakhiwo iStone Beetle Studio yiyo eyakhweza lolu daba enkantolo isithi yalahlekelwa imali engange $142,000 iyayigcinwe eCapes Bank ngoba leli bhanga lantshintsha imali abangama RTGS lisebenzisa i-exchange eyayibekwe nguhulumende e-1:1. Esipha isinqumo sakhe uJustice Joe uthe le yinto engelangqondo ephula isisekelo sombuso njalo engamelanga ivunyelwe. Ngokunjalo uJoe uthe ibhanga leCapes kumele libuyisele imali yalinkampani ingamadola eMelika. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo lesi silakho ukubangela ukuthi abantu abaningi abalahlekelwa imali yabo ngendlela efanayo labo baye emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezingcwethi umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo. Isinqumo lesi siyasitshengisa ukuthi ama exchange rate regulations lokungama statutory instruments okusetshenziswa ngohulumende ukuthi bafake imithetho engxenye akukho emthethweni kumbe bakusebenzisa ngendlela engayisiyo ngoba isinqumo lesi sisobala ukuthi okwenzakala ukuthi abantu sekumele bebhadalwe ngama-Zim dollars bona bathathe izimali ngama-US dollars kuyinto engayisikho emthethweni.
Silakho yini ukubona abantu abanengi abadlelwa izimali sebesiya labo emthethwandaba besiyadinga ukuhlawulwa?
Yikho sibili ukuthi abantu abaningi bazaya emthethwandaba befuna ukuthi bahlawulwe ikakhulu labo ababenza ibhizinesi labo ngama-US dollars ngoba siyakhumbula ukuthi ngenyanga ezimbili ezintathu ezedluleyo i-Supreme Court ibethe okusemthethweni usebenzise i-exchange rate e-1:1 okwenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe izimali zabo ikakhulu ababesenza i-business ngama-US dollars. So ngibona njengani isinqumo lesi siza banika idlabuzane elokuthi bahambe emthethwandaba ukuyolanda izimali zabo ngoba bebenzi ilos enkulu kakhulu nge-Supreme Court ruling le eyayikhona umnyaka uqalisa.
Uhulumende ubona lumphatha njani lolu daba?
Isinqumo lesi asimphathi kahle uhulumende njalo angiboni ekwamukela ngezandla zombili ngoba kuzatsho ukuthi uhulumende uzamele abhadale izimali eziningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi uhulumende is the biggest debtor. Uhulumende nguye olezikweleti eziningi kakhulu ukwedlula abanye bonke. So ngibona njengani khathesi uhulumende usebunzimeni nxa kuyikuthi isinqumo lesi sizaqhubeka siyiso esikhona ngoba uyabe sekusitsho ukuthi kumele adinge ama-US dollars abhadale izimali ezabantu abaningi kungaba ngama-councils abantu makhaza abezesa abezinwa lokunye ama-parastatals esikwazi ukuthi uhulumende ulezikwelede khona.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe ongumakhelwane bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi selupane eMathebeleland North utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo sivele zibhekane lendlala.
Besixoxa khona ba ngoba yogogo bekhuluma bendanda bethi nje akuzwe kuxoxa emsakazini lapha akukhulumi kakhulu abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown e-South Africa lama-border ona kasho kuvaliwe kukho indawo abantu bona bebethola ngapha amaphilisi soka basatholi ngisho iphilisi nokudla bebethize bevela khona ngali bezokudla badala ngapha so indlala ikhula ebantwini yathesi ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kunokuhawula ukuthile kodwa bayakhala badala kuthi nayi kukhona vinto impilo ziyasezeka kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasebeyenzile ngoba kathesikhanye ukuthi inyanga sezingaki sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi wathola ngapha abantwana ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi badle imingida bese kubhoda siyathengisayo kwampani emangweni onjengabo-St Luke nabo-Kenmo etholele imali ukuthi abanye abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi ubuhlungu kakhulu konokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala esisho ukuthi abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kuyabala indawo nendawo abanye bezinceda masomabhizinisi lapho kwakukho kwinto enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya kuyikuthi bengafika lakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lomuntu kuba nzima ngoba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi ingavele ninasizijayele ukuthi abanye vele bakhe ibhodo iyabe sikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajuwe kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe kuqinisa izijeziso kumbe imilayo yokuvulwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha e-freedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ungananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo and lapho esesisiya khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesiye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba we an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okusho ukubana abantu badla abakusebenzayo ngisuku ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba, so kufuze bevulelwe beyesebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona Shoko, lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi wokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile njalo kufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-indus interest afomal njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu.
Umnumzana Rethi Shoko ingcwethi ecubungula izenotho ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezikhuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Council uphe uncedo lwempahla yokuzivikela kwezempilakahle ezibhedlela lamakilinika esigabeni seMatabeleland. Iphephandaba leHerald lithi esinye sakhamuzi seHarare uNyarazai Wisdom Maziwanza ubotshwe ngemva kokuzenza ipolisa elenza umsebenzi wokuvalela abantu ezindlini wathathela omunye usomabhizimusi wayesemoteni yakhe imali engamadola azinkulungwane ezifika phose amachumi ayisithupha i-$60,000. UMaziwanza uzinikele emapholiseni. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu iphimbo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibingelela kuStudio 7 idlala bantu idlala yenza sidlala izili corona singakayiboni ufundisa ngayo sisafundisa ngayo hleli nje izindlini ngendlala file bantu. Nisemaphandleni ke sedukithi imende bani yasizela kwezisinika ukudla ukudla sedubeka.
Salibonani Studio 7, thanda ukubonga umsebenzi womhleli senzela wona njalo njalo. Ya, ngithanda ukuviza lokhu ngibe lokukhathazeka kakhulu nxa kade ndilalele umamagodo ngamahlangu evalisa ngocuku olwenziwa ngamapholisa kumnyaka opheleyo lalo nyaka kubodadewethu labo Mampofu. Kuyandihlukuluza ukuthi kathi le uhulumende eselebrata i-Unity Day sizokuba nabadala abanjengabobaba uKen Matema abakugovernment abobaba uMohande uvice president ovela abavela emhlubulweni khona ngapho kobulawayo kodwa bathini nxa bekugovernment bangikona behlezi beyikhabhinethi umhlubulo wakubo uphathwa njalo bona bakubona njani bakhuluma besithini kanti ke silabanye njalo futhi abayiziphatha amandla kulo ibandla elibusayo bathini ngomhlubulo wakibo bayakholisa yini i-unity yangkhona isebenza nxa kunjani nxa kuhle kubandlululwa abantu bazobandlululwa ngomhlobo yabo ukuthi ngoba ngamandebele sebetshawa benjalo bengenza ikangaroo khodi kanti khona kulamakhota khona lapha eZimbabwe. So sicela ukuthi badala ubukhona benu lapho busincedise kungabi khona nje kuphela lithula umhlubulo wakini uhlukuluzwa njalo singazathi singamaforina khona kuli lizwe lakithi. Ngiyabonga.
Linjani baba Chris Gandhi, ngingumama ngisendlimanza ngisetsholo. Okay, isithina siseproblem ngapha abantu abethu grade 7 form 4 lokho bavala isikolo kulanye iplan isilayo abantwana. So ngithe ngizabe benyuzaba ngomlaleli we-Studio 7 ngezwa kuthiwa kulokufunda thize okwenziwa abantwana abo-form 4 abazabhala ngoJuni labanye nje labo grade 7 but abethu abantwana sikabi lalo lolo hlelo. Singabantu nje bahlezi abantwana ezindlini bavuka besiya kukhamanzi emakhaya sihlezi nje asilayo inye iplani abantwabethu bazabekuzokubhala bapho ngokuphuma nje beminyama benjalo. Siyacela lolu ncedo ukuthi kahle lusifinyelele ngapha kithisho lutho asilanto esilayo singabantu nje abahlezi abantwana ekhaya sibe ngabantwana nje bokuvuka bedlala insoro. Siyacela lolu hlelo nxa lukhona namagusa amkhona lisincedise kahle lusifinyelele ngapha. Ngingumama ohlala eChulukhe la cela sizo lwenu ngiphiwe iy'namba zomzona lezo ukuthi ngikhulumelane kodwa mina ngingumlaleli we-Studio 7 kakhulu ukuze ngizwe ngicomplaine ngale ndawo ikuthi ngizwile ukuthi kulabanye abantwana abancike baloncedo lokufunda abazabhala ngoJuni o-form 4 labo-grade 7 kodwa bethu babalalo uncedo lokhu sikhathana kumbe bakhathana kumbe asinakekelwa mba sizwakali angikwazi so sicela usizo lwenu baba Gandhi.
Livuka njani basakazi we-Studio 7 lonke lozulu wonke ongaphandle kwelizwe lokhona phakathi kwelizwe leZimbabwe. Ngilokudana kakhulu ngalawa omama abagoqela uJona Mamo babathethe eHarare ngokutothe abathe bakwenza lanxa kungathiwa khona yisikhathi se-lockdown benze okungamelanga kwenzakala phela umthetho wandaba ukhona omele babanjwe babotshwe baye kunoko bathonisiswe right waye bengazibabona kahle amapholisa ozebethi kabakwazi kuyini amapholisa wona ekhona elizweni kwenzakale into elizweni abantu bantshontshe bona bekhona kusho phela umsebenzi wabo ngowani sele ami silapholisa kula bantu abasuka bethatha abantu abamele begcinwe yibo elizweni kuthi useless umsebenzi wabo ngowani kumele laye kanye ngokwakho uhulumende ahluphokethe amaphoisa kanti waye abantu betshintsha likhona emele kuripoti lokubamba abantu elizweni leli so kusho ukuthi it's useless why are they being paid why are we contributing imali yokuthenga iuniform bekugqokile from just ukuthi uhamba besethela abantu ngayo bebethatha abantu abanye amanzi abethi khona abantu bathintshe bashintshe ngubani the no way the people are and kunje vele nxa kuyinto othi ayazakala uhulumende umele ahluphe ayezothiwa khona omama kumele bahloniphe kanti ezi zithiwa mothers day kanti esikhathesi kuyaba gender based violence lale khulunywa ngawo uhulumende layo khona is abolishing ukuhlonishwa kwabomama kungaphi khona umuntu angumama wena old time they must be where they is where they must be where they will be bathing begeza lapho bakhona bangaphi kathesi begcine ngobani lapho abakhona for what reason anyway
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus okubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngoLwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa mihlangano yamarali evame ukuba khona ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Umehluko uzoba khona one, okumele sinanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu ma kuthi igciwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha ama-chance nabantu banga. So yinto okumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igciwane leli seliyunder control, njalo lokuthi ma bengaya ku-gathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule-social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekukhankaseni kumakampeni lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump, I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandabana i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena-social distancing. So angeke ngibe surprised ku-Trump engabe isirali ubone behamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo nalo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi anqobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidula unyawo kuma-briefing akhe lawa, kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akashow i-leadership okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona. So angiboni ukuthi instill i-confidence ebantwini ukuthi bamthembe come November.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia. Mabagiti, it's not an easy road. Would you Banton? Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga nyaka ka 2018 isiba imali yeZimbabwe ama RTGS akukho emthethweni. Kambe umongameli Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.